Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 25 kuzivandlela 2022 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Abantu beZimbabwe banothile emabhukwini kodwa bayalamba ngenxa yokuthi ama-minerals lama-benefits ahuquluzwa ngabantshwane.
Umnumzana Nelson Chamisa uthi uzulu kumele asekele ibandla lakhe le-Citizens Coalition for Change ngoba kuyilo lodwa elingaletha inguquko.
Iqinisweni abantu ababamba inkunzi uma unanzelele abenza ukugala ngamapholisa, ngamasotsha, ngabantu abakuma-security forces.
Amapholisa athi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezilitshumi lane 13,982 phezu kwezimota ezingelamithelo lama-number plates. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale abangamakhulu phose amathathu njalo 287 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bedlula kancane inkulungwane ezimbili 2,416 kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezintathu 2,666. Abahlatshwe esithathu bedlula inkulungwane eyodwa 1,119. Abaphethwe ilomkhuhlane sikhuluma nje bazinkulungwane eziyisishiyagalolunye ezilekhulu lamatshumi phose amathathu 9,128. Umkhokeli we-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi akalakuthandabuza ukuthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho lomnyaka ozayo. UChamisa wethule amazwi la izolo ngesikhathi esazisa uZulu ukuthi sebeguqule ibizo batshiyana lelithi MDC Alliance. UChamisa labanye bakhe bathethe lelinyathelo ngemva kokuba umnumzana Douglas Monzora ebhalele iZimbabwe Electoral Commission eyazisa ukuthi ibandla lakhe le-MDCT lizancintisa kukhetho oluzayo lisebenzisa ibizo elithi MDC Alliance. UChamisa ucele uZulu ukuthi asekele ibandla lakhe ngoba esithi yilo lodwa elingenelisa ukuletha inguquko. Sibuze umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magama Fasfanda ukuthi njengoba sebentshintshe ibizo bazatshintsha lenkokheli na.
Ibandla lingelidala kodwa ibizo abathungameli bonke lama structures wethu wonke uhamba kunjalo. Into entsha lapha libizo. Ubuthungameli sisahamba saya eGweru 2013 saba le Congress. Njalo sehlukene kakhulu ngamabandla wonke eZimbabwe ngoba ibizo leli elithi CCC Citizens Coalition for Change. Kutsho ukuthi ngesintu abantu beZimbabwe, amaZimbabweans, yiwo akusenta, yiwo asenzikini, yiwo azalawula, yiwo azakhetha ama MPs, yiwo azakhetha ama councillors, yiwo azakhetha ama provincial chairperson. Sichiyane kakhulu ngeMDC zonke lezo othilo leMCT ngoba asisiwo maqilindini. Namhla ungudawu, kusasa ungumoyo. MDCT, MDC Alliance, lokho kuluhlazo. Sibayekelile sibapha isikhathi esithi ngesikhiwa sibaphe a long rope kwenzela ukuthi abantu bazibonele ukuthi bangamachapa loba ngamasela njani. Asiwo mhlangano iMDCT edilwisa kakhulu uMonzora edilwisa uChamisa neMDC Alliance. Thina sibindana labantu abale bhora umnankagwa leZANU PF sihlukene labo kakhulu njalo asikho kuPollard umhlangano wezikhova
abalandeli benu lalabo abangathanda ukungena kubandla lenu libathembisane
sithembisa abantu ukuthi sizafuna ukufeza izinto zonke ezidliwayo esingathi yinotho economy abantu beZimbabwe banothile emabhukwini kodwa bayalamba ngenxa yokuthi ama minerals lama benefits ahuquluzwa ngabancinyanga abalutshwane siyayibona iChina ukuthi yenzani labangani bayo sithembisa abantu kakhulu ukuthi thina sizalandela i-freedom of association esingathi ngamalungelo ayinqaba i-human rights njalo singabantu esimnene esizakhangela abantu abampofu we are pro poor socialist democrat njalo abantu bethu loZulu jikelele njengoba iparty le ingekaZulu asila nketa abachari wonke umuntu sithi one Zimbabwe one country one nation one vision ikho ke singabantu esingathi siyinyanda lapho kwathiwa khona ngumzilikazi lo babu uJoshua Nkomo sithi singabantwana benhlabathi
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change lona ebelisaziwa ngokuthi MDC Alliance kusenjalo abanye bathi kungaba lokudonselana phezu kwebizo leli ngoba kulelinye ibandla elizibiza ngokuthi Citizens Convergence for Change lona elithi libhalise kuZimbabwe Electoral Commission nyakenye ibandla leli libikwa likhokhelwa nguVaraizo Musango yena oke waloba enkundleni yeTwitter nyakenye etshela umnumzana Charlton Wende owebandla likaChamisa ukuthi batshiyane lebizo elithi Citizens Convergence for Change lanxa nje ibandla likaChamisa lisebenzisa ibala elithi Coalition endaweni kaConvergence Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela ncube
ukuguqula igama kusuka kulebeli bangwayo kusiya ku Citizens Coalition for Change kuyilinyathelo elihle kakhulu eliqondileyo engilethemba ukuthi abasekeli baye iCitizens Coalition for Change baza kuthakazelela lokho ngokuba kabakhangelelanga ukuthi kube lesiyaluyalo sokuvuka besilwa bebodwa beyi-opposition kodwa ke i-opposition iyakhelwe ukuthi ilwise ukungena esihlalweni sokubusa ibuse kahle okwedlula lesiqembu eliyabe likhona libusa ngaleso sikhathi akusela mgwaqo kusela zikolo akusela zibhedlela akusela ikhonoma msebenzi kakula lutho lukhona ngakho kabantu kabayekele ukulwisana bodwa kodwa bakhangelela ukuthi khona lokho kube yikho okulungiswayo ngilethemba ukuthi lokho esikubonayo kuza kwenza ukuthi abantu baye kuvuka besilwa bebodwa bakhangele ukuthi lizwe liyalungiswa ngendlela efaneleyo kulesi yabuyalo lesi sisibonayo ngakho ke inyathelo lihle kakhulu
Kulabanye ncube abazibiza ngegama elithi Citizens Convergence for Change abathi babhalisa kuZEC njengebandla lezombusazwe inyakenye umahluko phakathi kwaleli bandla likaChamisa libala elilodwa nje uCoalition lo Convergence Asisoze sibone sokulokudonselana emthethwandaba yini phakathi kwabantu laba lochamisa kubangwa ibizo njengalokho bekusenzakala kuMDC.
Ngakho ngakutshela ukuthi akusoze kuvuke kuyiwe emthethwandaba, kusengenzeka ukuthi kuyiwe emthethwandaba. Kanti-ke lanxa kade ungabuyanga lalelo gama emthethwandaba lakho ubungabona sudonselwa khona. Sekwaba yisiyaluyalu sepolitiki nje esakithi ukuthi abantu bahlala besilwa bebodwa kulokuthi baye kulokho okusebenzayo balwise ukubuswa kabi, bakhetha ukulwa bebodwa. Ngakho-ke angiboni ukuthi khona into engenziwa uthi wena sengilesiqiniseko sokuthi kutakula mtonza ngise mthethwandaba noma yini iswe nga kuhambise mthethwandaba ningati selakile seqedile ubone sokuphuma omunye sedonsele eceleni sesilwa naye esiya le. Ngakho-ke ayikho into abangayenza ukuvimbela khona lokho, kabenze lokho abangakwenza baqhubeke besiya phambili bazabona ngakho okulandelayo.
Ubona uChamisa senelisa ukwazisa abasekeli bakhe elizweni lonke jikelele yini ngegama elitsha leli njengoba ukhetho lwama-by-elections nje solusondele ngombimbitho?
Isikhathi esiningi kakhulu ngempilo yanamhlanje eyokwazi ukusabalalisa izinto ezenzakalayo sinengi lesi sikhathi, ikakhulu umuntu umabheka lapho okuza kwenzeka khona ama-by-election edolobheni. Edolobheni kulaphande khona ama-by-election. Angiboni ukuthi ngempela ukhona umuntu okuzathi kusiyafika i-nomination court kudlulela phambili kusiya kwi-election athi yena angikwazi ukuthi kube le nguquko kusuka kuleli gama akade lisetshenziswa kusiza leli elinye lika Citizens Coalition for Change. Angazi ukuthi uyabevela ngaphi lowo muntu. Ngibona mina isikhathi siningi kakhulu ngathi kusehlula nje insuku ezintathu ebantwini abahlezi edolobheni kulula ukusukwazi ukuthi sekume kanjani. Kuzaba yinkinga-ke nxa kusiya emakhaya kulapho kungathwalisa nzima khona ukuthi information ifike masinyane ngesikhathi sayo. Kodwa-ke kangibona ukuthi lakho kuzathatha isikhathi eside ukuthi abantu babekwazi khona lokho. Imisakazo isiningi kakhulu njalo ziningi indlela zokudlulisela le mbiko isiya ebantwini.
Umnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Amapolisa athi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezilitshumilane 13,982 phezu kwezimota ezingelamithelo kanye lama-number plates. Uhlelo lolu luqale mhla ka-15 kulinyanga. Amapolisa athi ajonge ukuqeda udubo lwezigebengu ezitshontsha zisebenzisa izimota ezingelama number plates. Kodwa inhlanganiso yamagqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ilobele amapolisa incwadi ikhonona ngokuthi kamelanga aphathe umuntu wonke olemota engelama number plates njengesigebengu ngoba uhulumende kunguye owehluleka ukuhapha abantu ngesikhathi esifaneleyo. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeibhejo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Elizweni abantu babotshwa uma bebotshwa kuthiwe kulento abangalayo yoba kade sikukhuluma ngama-number plates. But uma singaya eqinisweni ama-number plates ayisomlando wabantu odabe ngalawo. Abantu uhulumende ama-number plates ube engelawo ukuthi abantu babe lawo. So ayisomlando wabantu, ngumsamlando kahulumeni, ngoba ukuthi namhlanje abantu badingela into bayisela kusasa sebebusha ukuthi akabalayo ubona odabe ngalayo beyidingile kambona icala ngoba phela imali layo ekhambi njengoba siyabona ilizwe lifile liyafa daily. So mbona ngazathi yikupha ngokuhlukumeza abantu. Abantu beZimbabwe abenelisi lutho ngenxa yokuthi impilo isuke yomiswa yawoma kakhulu isonyiswa yilaba abasezihlalweni zamanje. So mbona ngazathi nje singuhulumende ojabulela ukuhlukumeza abantu.
Amapolisa athi ngokubopha abantu abalezimota ezingabhaliswanga ezingelama number plates azama ukuqeda udubo lwezigebenga ezitshontsha zisebenzisa izimota ezingelama number plates. ubona luphela yini lolodubo ngokubotshwa kwabantu bonke labo?
Eqinisweni abantu ababamba inkunzi uma unanzelele abenza ukugaya ngamapholisa, ngamasotsha, ngabantu abakuma-security forces. So kambona ukuthi kuzaphela ukuganga lokhu as long as abantu bedubeka, abantu bacabanga ngokunye abangakwenza ukuze beziphilise. So ukuthi kubotshwa abantu ngoba kuthiwa basebenzisa izimota ezingalama number plate akusizi ngalutho, ngoba ungakhangela abantu abadutshuliweyo, abantu ababanjwayo ukuthi baganga basebenzisa imbhobhu okwesuku eziphelileyo bebengabantu abasuke ezinkambeni. So uhlupho ayisilo lolo olwezimoto ezingalama number plate, uhlupho ngolomnotho welizwe osufile. So abantu sebedinga indlela zokuthi beziphilise, okuyikuthi vele bengaze bewuphi abantu as long as ubunzima bunje obuganya busoze buphele.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeibhetho likaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi izigaba ezisenyakatho yelizwe ezigoqela iChipinge, Chimanimani, Mutare, Mutasa, Nyanga, Mozi kanye leKaripa ziza kuba lezulu elinengi kakhulu kuliviki elivelela ngaseMozambique lapho kube khona lesikhukhula esiphiwe igama lokuthi Cyclone Ana. IZimLive yona ithi umongameli weMalawi umnumzana Lazarus Chakwera utilize idale labaphathintambo bakhe wabaxotsha umsebenzi ngoba abanye babo besetheswa amacala enkohlakalo. Sobu isikhathi sembiko yenu.
Hello Studio 7. Ngicela uncedo ukugogolwana oyelaphayo wazi umuthi wamasela lapha ngisegwanda ewilonki kuwat 7. Ngicela uncedo lokubana ma esizwa lapha emsakazweni asinikeze address kulamasela enkomo lawo embuzi konke le nkukhu bayadelela. Sicela uncedo lapha enike address yakhe lapha ukubana imibhale lapha ngizothiwa nge-Plumtree ulo muntu wamasela ma ujontsile ukhala inkomo mawudoda inkomo ikhala ezizwini. Sozifuna nalowo muntu onjalo ngoba zisihluphekile la abantu bayadelela egwanda lapha ewilonki wat 7. Amasela angaze abotshwe amasela ngikhona aphuma ngoba athemba ukuthi ayabhadala ama-adizense. So kungcono kube sisenze umuthilwana ongamasela khona iyagcina. Siyabonga mali ngasizwa emsakazweni. Inamba izona lezi sebenzisa iy'namba zami zona lezi.
Salibonani, salibonani, njani, Thimba lika Studio 7. Lokhuluma nje ngomama Makhumpi, umama umuntu omdala, umama umuntu omdala ubona into sicenya wenzakho ongayiboniyo, into ebudele umama Makhumpi yena wayengayiboni lendaba ukuthi uyasetshenziswa yini. Umama Makhumpi mina ngimkhaleli, ngingamkhalela kodwa mina ngimkhaleli ngithi uright into emihleleyo. Kuzafunda nesikhathi ukuthi abantu laba bazoyikhipha iphela emasenabo kanti kuhambanisa amasabo. Ngiyabona.
Salubonani balandeli beStudio 7 nanonke balaleli. Salubonani nangosokazi ngithanda ukubulisa lapho, ngithanda ukubingelela kinonke. Eyayi siyabonga lezi ndaba ezifunyeza zona zinanzelwa kakhulu kwathile nethu besizindaba sizizanga ekhaya ukuthi khafamba njani omunye. Ayi siyabonga kakhulu sinobeStudio 7 siyabonga.
Salibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Kodwa laba abantu bakithi abesiNdebele nabasapota la mashona la basezovuma, basezoba right and basezobona late ukuthi amashona la sisebenzisa la ogawule lapha etshona beqamba amanga ukuthi hayi lizwe liright, lizwe liright. Ma uthi uyabheka emathebeleleni ukuthi kunjani and umtoko lama ekhuluma ubala eharaja and into eyenzakala kuthokozani khuphe yinto ezayenzakala kobugawule lapha bagcina bebuye bheki amashona esebasha
HIV. Inkinga into yabulala abantu bakithi bakontrola izisu too much, izisu ukulamba indlala. Bayisokuzenzela izinto, ayisokuthi bayasupporta laba bantu. Abantu ababalandela izisu zabo kakhulu. Ngoba kuzana uPF bayatshontsha, kuzana uPF yiwo abaphila kahle, kuzana uPF yiwo ababulala abantu. So bancenga kokhwana kuphela ukuthi izalo uPF iyabasebenzisa. Abadlile utho phela laba bantu.
Sawubonani, sawubonani kuJojo 7, umsakazi omkhulu okuhamba phambili. Siyabingelela umuntu okhulumayo ngomfundazi wakwaNdlovu from eNkayi, umlandeli kamthwakazi omkhulu. Ngicela ukumtshela namhlanje iqiniso, into eyenzakala ekhaya singabahlali basekhaya, ngathi kudelela ukuthi umthetho usuka udlale indlela yawo oza ngayo, ngoba ma bekhuluma bethi bona abantu abalimaza abantu, abantu abahamba inkosi, abantu South Africa. Isikhuluma amanga, into engamanga leyo ekhulunywa ngabo. Ngoba into eyenzakalayo abantu base South Africa, abantu bezimbabwe base South Africa abayenzi lento leyo. Bangayenza noma beyenza bengekho endlini labo, kodwa ke le eyenzakalayo ekhaya abakhulume lamasosha abo, amasosha kamnanga abo, bakhulume lamaphoyisa kamnanga abo, yiwo labo abantu abenza izinto lezo. So kunjalo sosabe kugulenywa abantu, abantu base South Africa, yeye abantu abasuka ngaphandle, yeye abantu lutho. Into esiyisukele ekhaya lapho siyayazi ukuthi yini into esayibalekele ekhaya. Kungabi ukuthi khona abantu bese bekhuluma indaba zethu ukuthi kuthiwa abantu abasuke ekhaya basuke bezobamba inkunzi ekhaya. Ayikho le nto leyo, kungamanga kuphela le nto ekhulunywayo. Abazame ukulungisa indaba zabo abantu bezane PF labe-NGCC, balungise indaba zabo, bahlukane lathi amaNdebele. Ngoba abantu laba okokuqala bayasidelela, kunini besidelela? But esi manje yabona manje angeke sisavuma-ke ukudelelwa ngomunye umuntu. Yabona-ke yabona lento esiyofanele siyenze manje, angeke bayidilive, ngoba angeke sivume ukuthi khona umuntu uzosuka le lapho ohlala khona abuye azosidelela futhi ngapha. Banjalo basabe khuluma bethi khona khona abantu abatontsela abantu, khona abantu abatontsela abantu. Besuke bekwazi ukuthi ngobani abatontsela abantu, bona bodwa yiwo asebetontselana bona bodwa. Ngithi manje abazontsayo ngesikhathi sikaRobert Mugabe ziningi, sezibahlula sebebuyelelana bona bodwa emuva bayontselana. Kuyesuke lapho bezokhuluma ngathi bathi ye abantu basuke ebhotina egozi asungasazodinga imali. That's why ubona siloko ezibhizi idinga imali lamake siyakha into zethu, sifuna ukuqinisa iindawo zethu ukuthi zibenjani zihlale zikhona, kube esimweni leso esahlukumeza ngaso kule fifukura wona. Abazame ukuma, abazame ukuma kancane, abazame ukuma laba bantu, ngoba into esizoyenza ngelinanga bazogcina bengayidiliki, ngoba ngathe into esicabanga thina ngeke bayazi. And ngoba umabona ma kwenzakala izinto ezinjengalezi, angeke sivumele enye indoda ihlale idlale ekhanda lami.
Labo bekungabalaleli weStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ibika ukuba amabutho eBurkina Faso athi asephethe intambo zombuso ngemva kokugenqula umongameli walelo lizwe. Umsakazo omunye uthi njalo abahlamuki bakwele Cameroon bakhulule abantu abayisishiyangalombili abasebenza kwelinye iplazi ababathumbe ngenyanga edluleyo. Kodwa balokhe bevalele izisebenzi zikahulumende ezinhlanu. Singene kudaba lweMelika. Uhulumende uthi ulakho ukuthumela amabutho azinkulungwane ezedlula eziyisishiyankalombili empumalanga yeYurophu ukuyafikela ele Ukraine, lona elibikwa lilakho ukuhlaselwa ngele Russia. Lokhu kwaziswe isikhulumeli sebutho umnumzana John Kirby, yena othe sebetshele amasotsha angu-8500 ukuthi ahlale esilungiselele ngoba engathunyelwa eYurophu yiloba nini. Kubike iphephandaba leThe Hill. Imelika labangane bayo abafana lebilitane bathi umongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin kumele asuse amabutho akhe duzane lomngcele weUkraine lapho asewathumele khona ngoba evikwa eqoqa ukuhluthuna lelo lizwe. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Difa Dube.
Udaba lolu luyahlupha kakhulu njalo kuyisimanga ukuthi nxa zonke icele laseRussia licele leNATO baloko besadonsa inyawo bengatshengiseli ukuthi badinga isisombululo kulolu hlupho olukhona. Okukhona ukuthi iRussia into eyenza ukuthi ingavumeli ukuthi Ukraine ingene ngaphansi kweNATO kungenxa yokuthi iUkraine iseduzane kakhulu neRussia. Njalo bayabona abeRussia ukuthi nxa kungenzakala ukuthi iNATO isondele izizofika isebenzisane kakhulu leUkraine, sekuza kwenza ukuthi kube lula kakhulu ukuthi infiltration ibe khona elizweni laseRussia ukuthi bayenelise ukulistarta izinto elizenzayo, njalo bayenelise ukuthi badingisise ukuthi baphila njani abantu baseRussia, ikakhulukazi indlela yabo abadevelopa ngayo izimpi. Yingakho iRussia ifuna ukusebenzisa ilizwe Ukraine ukuthi kube yi-buffer zone ukuthi akube ukuthi lamanye amazwe angale kwe-Ukraine bakatshana akusoze kube le ndlela abazosondela khona baze bazofika masinyane. Kodwa-ke bathola ukuthi nxa ukuthi ilizwe le-Ukraine nxa lingafika under i-NATO okusho ukuthi isitha sabo esingama-Western sizabe seseduzane kakhulu labo, siyabe sesimi emnyango wabo okuza kwenza ukuthi amathuba abo okwenza izinto zabo benganakwanga kakhulu sekuzaya kuye ngokuhlupha. Kodwa-ke into le ekhona kathesi ngibona ingathi nxa bengaqhubekela phambili ngayo into leyi isingaba lomthelela omubi kakhulu okungagcina kusenza ukuthi sibone kusiba labantu abaningi abangabhubha, ngoba njengoba sisazi ukuthi ilizwe leMelika lelizwe leRussia ngamazwe aphatha izikhali ezinzima kakhulu.
Isingabona sokuliwa yini phakathi kweRussia lapha leMelika ilabangane bayo abakuNATO kumbe ikwethuselana nje kuphela okwenzakalayo?
Ithuba lokulungisa isimo lesi esikhangelane laso sisasekhona kakhulu. Kodwa-ke nxa bengathi omunye laye bahlale belokho bethobelele benjalo kungabi khona omunye obona ubungozi obungagcina busiba khona phakathi kwalamazwe ngokulwa kwawo, ngibona ingathi ekugcineni sizagcina sibona mhlambe kusiba lamalanga mhlambe amabili amathathu lapho okuzabe kukuthi sekusiba yimpi sekudutyulwana khona sekubulawana khona. Kodwa-ke noma ingazibe khona angibona ukuthi ingathatha isikhathi eside, ngoba nxa ingathatha isikhathi eside umthelela wayo kwi-economy, umthelela wayo lasemazweni wonke nje amanye amazwe, ngibona ingathi kungabe lomthelela omubi omkhulu kakhulu ongadistroya kakhulu i-economy. Ilizwe leRussia lokubekade ukhulunywa ngu-Joe Biden ukuthi yena uzafaka ama-sanction elizwe leRussia, ama-sanction elizwe leRussia ngibona ingathi sekwazanywa even kwabanye abomongameli abadlulayo bazama ukuthi basebenzise ama-sanction ukuthi badistroye ilizwe leRussia but kwehlula. So engibona ingathi into ekhona nje kudingakala umhlahlandlela ukuthi bona abaqondise le nto kusasele isikhathi bengaze bayiyekele bathobelane ngokuphela kuze kuyefika esikhathini sokuthi kuze kuye banjalwa ngezandla okungenza ukuthi kube nomonakalo omkhulu kakhulu.
Umnumzana Difa Dube uhlaziya ezombusaswe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lanye nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umnumzana Nelson Chamisa uthi uZulu kumele asekele ibandla lakhe le-Citizens Coalition for Change ngoba kuyilo lodwa elingaletha inguquko. Amapolisa athi asebophe abantu abazinkulungwane phose ezilitshumi lane 13,982 phezu kwezimota ezingela mithelo lama-number plates. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi untungamili Nkomo.